sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazo muhle olamukela emoyeni ngomvulo mhlaka 3 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile inkomo endabeni zekuseni lamhlanje
sikhumbula nelanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se-Windhoek Declaration namanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba ama-radio station ama-television station every morning echiyane
iZimbabwe izamanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day namuhla intathela izindaba eziningi izikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa
linyathelo elibi okumangalisayo linyathelo ke elitshenisela ukuthi nguhulumende onga nanzi esingathi free collective bargaining
iZCTU ithi umbiko kahulumende othi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge 45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso ayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle kubhubhe ababili nge-COVID-19 kuleli izolo zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abangamatshumi amabili lanye belo mkhuhlane lo Lokhu kukweze inani lasebebulewe i-coronavirus selokhu ifike kuleli laya kunkulungwane elamakhulu pose ayisithupha 1570 asebetholakile belawo sebezinkulungwane ezingamatshumi pose amane 38,281 Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose ezimbili 1933 abahlatshwe esibili bona bangamakhulu phose amabili labo 1967 Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selisedlula inkulungwane ezingamakhulu amane 430,068 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebezinkulungwane ezingamatshumi phose alikhulu 94,131 Lanxa inani lababanja lomkhuhlane beseliqansa kumaviki amabili edluleyo kulezi nsuku likhanya lisehla. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana efidlela Ncube.
Ukwehla kwamanani lokhu esikubonayo kakuthola kancane ukuthi igciwane le-COVID-19 selisukile emhlabeni. Ongakuqathanisa lalokhu esikubona e-India, esikubona emazweni ase-Europe, esikubona e-Brazil nakwezinye izindawo, kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi igciwane lisesekhona emhlabeni. Ngakho-ke abantu bazabe besenza into eyingozi kakhulu nxa bengacabanga ukuthi igciwane selidlule likhona lokwenzeka ukuthi kwesinye isikhathi ubone sengathi kalisekho libuye njalo livele ngobunengi ngokuba nje umuntu oyedwa ozangena elithwele vela kwenye indawo kuleyo ndawo kulowo mphakathi liyagcwala futhi yonke indawo kanti ke siyalibona njalo ezikolo lisagcwele ezikolo eziningi abantwana balalo ngakho ke ingozi ikhona eZimbabwe ingozi ikhona emhlabeni igciwane lisesekhona igciwane lisabulala abantu igciwane lisameme teka ngakho kabantu kabakuthathe kanjalo ingozi sesekhona inkulu kakhulu
uhulumende uthi kusiyaphela umnyaka ukhangelela ukuthi abe sehlaba abantu abangu 10 million ubona kusenzeka yini lokho
Ayika kusoze kwenzeke lokho kasoze kwenelisa uhulumende ngoba kutsho khona ukuthi kudingeka ukuthi kuhlatshwe abantu abedlula imiliyoni ngenyanga ukuze kufinyelele ku 10 million leya ijoyo ngo December njengoba khona manje sekungumay into engekuyenzeke eZimbabwe leyo sikhohlweni njengalokho yikukhuluma mhlambe ukube liphutha bebefuna ukuthi abantu abangu 1 million hayi i 10 million into engekhoyo kusezahlatshwa kuqhubeka kusiya phambili siyakhuthaza abantu ukuthi yebo kambe laba bafuna ukuthi bayehlatshwa bahambe bayehlatshwa asikuvimbeli lokho siyakhuthaza ukuthi uhulumende njalo ahlaba abantu asikuvimbeli lokho hayi kodwa ke leli nani alikhulumayo ayisifiso esikhulu kakhulu esingathi sikhunywe ngumntwana inani liyabe lidinge ukuze kufike ku 10 million ngo December lo uhulumende ngekani elinelisa ambonye uhulumende kwazinye indawo bebengalinelisa hayi uhulumende wezana uPF uyakhuluma nje kuphela.
Kuyini ongakukhuthaza labo asebehlatshwe ijekiseni yakuqala ngoba abanye babo kukhanya kababuyeli ukuyahlatshwa esibili?
Esikukhuthazayo ukuthi laba sebeke bahamba bayahlatshwa ijekiseni yokuqala babuyele njalo bayethola esibili njengalokho kufanele kwenzeke ngoba nxa iyodwa kayivikeli umuntu kulawo afanele athathwe emabili ngaphandle kwalawo okuyabe kuthiwa le ithathu iyodwa kawuphindi njalo kodwa laba sebehambe bayahlatshwa iyodwa leyo ayenelanga kumele babuyele ngosuku lolo lubekiwe ukuthi bayahlatshwa kanti ke njalo abasafuna ukuthi bahlatshwe kumele bahambe isikhathi sesenje bayehlatshwa bavikeleke ngaleyo ndlela. Yebo kambe kuyabe kulezinkulumo eziningi ezokuthi lo muntu asiwuthembilwana kasiwuthembilwana asiwuthembi kodwa kuqakathekile ukuthi abantu bahlatshwe into esiyibona isenziwa umhlaba wonke jikelele singabali ukuthi uhlatshwa ngawumphumuthi ngweChina ngweRussia kumbe ngawuphi kodwa ukuhlatshwa kuqakathekile kanti abantu kabakwazi ukuthi igciwane lecorona lisesekhona liyabulala njalo lisesekhona emhlabeni umhlaba wonke jikelele laseZimbabwe. Asiziphatheni ngendlela efaneleyo sihloniphe konke silandele imithetho yonke yokuvikeleka ngokuba nxa singakwenzanga lokho siza kufa.
Umnumzana Fidlela Ncube ngowenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. LeZimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku oluqakathekisa imisebenzi yentatheli zindaba ole World Press Freedom Day namuhla. Intatheli eziningi zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ziningi intatheli zindaba ezike zabotshwa kumbe ukuhlukuluzwa nyakenye ezigoqela uFrank Chikore loHopo Elichingono. Ngaphandle kokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba, uhulumende kaMnangagwa usolwa njalo ngokwehluleka ukupha imisakazo ezimeleyo amalayisensi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association umnumzana Leopold Monende.
Sikhumbula lelanga ngemva kweminyaka engamashumi amathathu singene kusivumelano se-Windhoek Declaration namanye amazwe esasikhuthazana khona ukuthi amaphephandaba, ama radio station, ama television station ebe maningi etshiyane ukuze abantu bethole imfundo kumbe indaba eziyabe zitshiyene kuthuthukise ilizwe lapho. Akula mahluko osukhona eminyakeni yonke le engu-30 esikhulumayo. Lokhu esilethile television station A1 eZimbabwe. Lokhu kungenani ukuthi yithi esaba ngabokuqala e-Sub-Saharan Africa kanye le-Nigeria ukuba ne-television kodwa sisasele yodwa i-television station. Ama-radio station akhona either ayabe ngawe ZBC which means ayabe controlwa yi-state or akhona amanye anjengabo ZFM ayabe controlwa ngama-MP ngabameli bezanuPF uParliament.
Ungathi umumo unjani kulezi nsuku nxa siqathanisa indlela intatheli zindaba ezaziphathwa ngayo phansi kombuso kaMgabe lokwenzakala kathesi phansi kombuso kaMnangagwa?
Umbuso kaNumzana Emmerson Mnangagwa usulethe inhlupho eziningi kakhulu kwintatheli zindaba. Lingakhangela kathesi sesibona intatheli zindaba zitshaywa ngamasotsha, zihlunyezwa, sesibona abanye babotshwa ngemthetho engekhoyo njengalo ke sokubona kusenzakala kuhopothi ngono ukuthi iyayikhothi yafika izithi hayi umthetho lo elibophe ngawo umuntu awusekho akula mthetho onje kodwa umuntu yabe kumbe esehlezi kumbe amalanga afika kumbe 15 esesitosini kumbe sejele umbuso kaNomzana Emmerson Mnangagwa usumubi ukwedlula okamuyi uRobert Mugabe okamuyi uRobert Mugabe abantu babesesaba wonke umuntu wayesesaba kodwa sasingakuboni kusiba segcekeni so ukuthi hayi into ezindaba zingachayo into esisola ngomuyi uRobert Mugabe ikuswelakala kuka Itai Dzamara lakhathisa asikwazi ukuthi uItai Dzamara unga angikhohlwa futhi uRay Tshoto baye bahlukunyezwa esikhathini thina sasebancane sibili kodwa umbuso lo osukhona awulandaba lokuthi umthetho uthini umthetho awuthini bayawuchaya nxa befuna ukuchaya bayawubopha nxa befuna ukubopha bayenza intando so ngani sibotshwa ngamasotsha wodwa
Isinanza nje ileli langa namhlanje kuyino ngakukhuthaza kuye uhulumende
mina ngingathi uhulumende isikhathi sesifikile singemva kwesikhathi vele sokuthi evule lathiwa ngama airwaves echiye ama communities evule ama community radio station lama community television station whether ayabe eku internet ebulenjini kumbe bazacela ama license ufuze uhulumende aphinde ayenze intathelo indaba zenelise ukusebenza zingesabi okwakhathesi kule ntathelo izindaba ezincane ezisakhulayo esezisesaba ukubhala ngezombusazo ngoba zebe zisithi ungabhala bazawulanda bekuchaye uhulumende sokufuze laye elungise indawo ukuthi intathelo izindaba nxa zisebenza lazo azesabi lokhu yikho okuthuthukisa ilizwe information is power uhulumende wethu kufuze ebewazi lokhu kufuze enze lathi kube le environment ukuthi ama ideas ayebe khona esebenza ethathwa esenzwa ebengcono ilizwe lethu lithuthuka
umnumzana Leopold Monende intatheli zindaba njalo uyisiphathamandla senhlanganiso ye Young Journalists Association uhulumende yena uyakulandula ukuthi uhlukuluza intatheli zindaba Inhlanganiso yeZCTU ithi umbiko kahulumende ukuthi uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo ngesilinganiso sokungamachumi amane lanhlano yekhulwini 45% ngenyanga ezayo awutsho lutho kuzisebenzi ngoba leso kayisiso isilinganiso ezisifunayo ukuze ziphile kuhle umphathi ntambo obona ngendaba sezisebenzi umnumzana Paul Mavima utshele iphephandaba leSunday News izolo ukuthi lokho kuza kuba ngokwesibili ukuthi uhulumende akwezele izisebenzi zakhe iholo lonyaka Kodwa iZCTU ithi uhulumende kumele axoxisane lezisebenzi njalo aziphe iholo elizifunayo hathi ukuthi alikweze ngesilinganiso esifunwa nguye yedwa kuphela. Ababalisi sikhuluma nje baphakathi kokukhalala umsebenzi ngokufundisa kabili kuphela ngeviki bekhala ngokuthi bafuna ukuholiswa imali efika ku $520. Enanza usuku lweWorkers Day ngolwesihlanu umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende wakhe uzimisele ukuthuthukisa inhlalakahle yezisebenzi njalo uthe abaqatshi kumele bakhulumisane lezisebenzi bazikhwezele iholo. Sixoxele nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Sesibone izisebenzi zithi nxa zisenza lokho kuthiwa yi-collective bargaining kumbe ukukhulumisana labaqhatshi zikhulumisana labaqhatshi zingalingananga labaqhatshi baliswe ke ukwekela umsebenzi bethi nxa lapha bebuthana bekhonona ngeholo bathunyelwa amapolisa bayachaywa bayaxotshwa ayisikho ke oku kukulunywa ikukulumisa na kakuhle amazwi amahle kawalandelwe ke izitsheniselo ezinhle ukuze phela ama processes e collective bargaining abukeke akhipheke lokho okufunakalayo ukuthi izivumelwane ezinhle xa sikhangela ama collective bargaining kumnyaka edlulileyo akulanto ephumileyo ngokuthi umqhathi nje ufika athi angilalutho eluza kwenzani nxa usala umsebenzi athi ngiyakuxotsha nxa uthi uyajenisela akubizela amapholisa azokutshaya asikho ke okukhulunywa ngumkhokheli welizwe ke luka kutshoyo so angaba mahle amazwi kodwa akayisikho phela esikubonayo ke kuhulumende wakhe kumbe elizweni leZimbabwe
Uhulumende uthi ekupheleni kwenyanga ezayo uza kwengezelela izisebenzi zakhe iholo nge 45%. Ungathini ngalokho?
Linyathelo elibi okumangalisayo linyathelo ke elitshengisela ukuthi nguhulumende ongananzi esingathi free collective bargaining ukuthi kube lokukhulumisana kakuhle phakathi kwabaqhathi lezisebenzi ngaza ke uthi kunyanga ezimbili ezizabuya ngizafaka ke i 45% kanti uzayifaka u khulumelo bani aluba ke silemthetho ke eqondileyo kumbe aluba sipractice phela khonoku akichilo yokuqaleni aluba uthi ke ngoJune uzahlala phansi njengokhulumende kumbe umqhatshi Public Service Commission uzahlala phansi ke lezisebenzi ze Public Service Commission ama civil servants bedinge ke isivumelwano ukuthi indleko zezisebenzi zingakanani i-cost of living ingakanani kungafa kwamalini ke eholweni yikho kufanele ukukhulume hayi khona ukuthi athi uzafaka i 45% asikwazi ukuthi i-market kumbe umsika uyabusa ithini ngoJune
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU Selikubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba leHerald libika ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa uthi umnotho weZimbabwe uyathuthuka. Iphephandaba leChronicle lona lithi selokhe kuvulwe izikolo sokufe ababalisi ababili ngomkhuhlane weCOVID-19. Kepa geko umfundi osebhubhile. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani bonke kustudio 7. Ayi siyabonga mpela mabe ithi uqalile futhi ifoni yabo mayisirayithe ukuze futhi uthi belalele izikhalazo zethu. Ayi siyabonga abantu bakithi. Kodwa kube nesikhalo engilaso ngazo ukuthi kanti kwenzakalani. Hayi uyazi laba bantu kahle kahle. Ama-political kahle kahle lifuna amandla lina lifuna ukutshintsha iZimbabwe ngendlela embona khona. Ama-political parties funela amandla lina lifuna ukukusilizwa, ukulungisa ilizwe. Laba mina ngibona ningcono ukuthi abantu bezidingela iparty yabo A1 bephume kudoti yonke lesi igcwele eZimbabwe. Kuyenzwe nje iparty yabantu A1 nje iqale phansi engela konke inqaba ngxoza isizibonayo. Kona manje umthokazi waqala i-political party yakhe about ukuthi ulwela abantu bamathebeleni. Asengaka ama-party lapha esesitwalwela umathebeleni njengaye. Ahlukananga lento ukuthi umphoni mayethengisa amatamatisi lapha la usiyathengisa amatamatisi eceleni kwakhe. Iyathathelana ama-customer musi. Lonke ngeke libe rational liyathathelana ama-customer. So kuyafana ngilobela ama-partner yakho kodwa ngiyokuyise phansi lapho. Angeke ulunge ngokugcina ukuthathelana thina ama-customer. Kuyalungiselana i-political liyazi abantu ba-partner amaningi lekhaya. Abantu ezibambona ukuncebeza ukuthi i-political A1 yabo bephume kolo lokugcwaliswa eZimbabwe. Futhi imali siyaba yi-20 libangisana into eyi-1. Lonke lethola abantu 10 zokuphethela 20 lidla kwisasihluphekizwe yonkelele. Ngiyambona kathi abantu bakithi eZimbabwe fabe ezijele iphathi yabo eyi-1 bephume kuloku dodo okugcweleyo. Ngizayifananisa futhi lento angeke nithengeza amatamati la usuzothengeza amatamati eceleni kwakho. Amakhastoma mangiuthathi nithengelwa abantu abayi-10 ngelanga. Kuyisenzathengelwa i-$5 uthele 5. Zonikozinofifi yalihle. Elakulanto eliyilungisa lapho liyamosha ukhela.
Sakazi lwe-Studio 7 linjani? Labalaleli be-Studio 7 okhulumayo ngufuyana. Bengithanda ukuthi lindlulisele umlayezo kusizo sakithi sakomthwakazi. Nusa kakhulu intsha abasakhulayo ukuthi beze kuzolo kunemfundiso entsha enkayi endaweni yasebuwe egwesene kuzolo kunemfundiso yabasakhulayo maqondana lezamasiko bevunule beze bevunulile okosiko sisungula uhlelo olugqugquzela intsha ukuthi yazi amasiko ngiyabonga
Salbonani, Salbonani, Basabas Batu Tio, Navalal Baras Tio. Yasabu, Masabu, Kalipan La Piana, in Kulumoya, King Kulumoya King Seraku. Got in the Swiss by Smanga Guti, my Kunya Bandbas in the Veleni tribalism, my Kunya Bandbas Shoni and Azuti, Kruti Irajibu, Stella Please Basloni, Stella Please Basloni. Woman comes to Anguilla Kulumin de Fananale, you go to Mobile and Mushone, Axi tribalism. I, Sabu, Masabu, Indo. Matoteni abantu abakwazi ukukhuluma akufana labo baba lapho baba lapho olaba ubaba lo wasetsholotsho lo ubaba osetsholotsho lo thanda ukukhuluma kakhulu ngezana ukukhulumela izana sazi ukuthi mhlawumbe isikhulumele sezana ekhuluma ngakaza sithengisa sazi ukuthi bamthengiseni noma bamnikezana into eza ukuthi thengisa abantu besintwini noma into ewrong and ibone right sazi ukuthi umzalo njani lo osithengisayo hhayi usithengisile ubaba usithengisile ubaba okuthiwa ngugawule hhayi uyasithengisa Yisayiba abantu ofunda ngabo bakhuluma into eziqinise ezibonakalayo ngoba siyazibona into eziyenzeka kodwa ukhuluma ngenye indlela engathi akulali into lwenzakalayo ah lo baba lo sicela ukuthi laye akahloniphe kwelila ayi ukusithengise ngumuntu omdala
igama lami ngu-Anaconda ngokuhlala ngihlele eSouth Africa kodwa mina ngibuyale eZimbabwe into eyenzakala eZimbabwe iyangimangalisa baqale ngokuvala omalayisha eborder omalayisha yibona abathwala izinto eziya emathebhelelendi abasithwalela konke ukudla konke imathiriyeli esakha ngakho emakhaya le namhlanje sebethathela amabhasi ayakobulawayo izinto kumgceke lokho ukuthi uhulumende wekhaya weZimbabwe ngale ulwa labantu emathebhelelendi nawo amandebele etimes angazi abantu bakomthokazi ukuthi banjani bazo kula nini yababona be busy belandelana ne-MDC MDC kayibancedi ngalutho imthwakazi iyasilwela lapha nalapha ma kusuka ne-business evulwayo akungeke kuzokuqasha umuntu osuka eHarare kumbe eMasvingo bechiya abantu abahlala kobulawayo kodwa namhlanje abayibona yonke lento le omuhadi bacotshiwe ngubani ongafebiwe laphana kuphathi yezanu-PF kusuka yena upresident ngokwakhe uyafeba kubuye uvice president wakhe uyafeba bonke bayafeba bonke babachiye ngoba umuhadi lindebele sokuthiwa akachiye yizani PF injalo vele amandebele ayazibikela ehwahweni ukuba ayibona le nto leyo avulekile ukuba bayachiya konke isale yonibusa umhadi uphume nini nanamhlanje lokho kungakabi ne-replacement yakhe kungani imthokazi mayisithi kumele kudivide izimbabwe into two kungani bengafuni ukuthi imthokazi izibuse kungoba bayabona ukuthi ukudla okuningi kugcwela emathebheleleni le mpumalanga kunalutho that is why besibulala nje babecabanga ukuthi sizophela sonke kodwa uNkulunkulu ngomuntu wonke abangeke beze basiqede okungapheliyo kuyahlola kuzovela kwelinye ilanga kuzovela noma kanjani okungapheliyo kuyahlola
Bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela wakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli weMalawi umnumzana Lazarus Chakwera uthi uhulumende wakhe uzathatha amanyathelo okulungisisa uhlupho lokungaphathwa kuhle kwezisebenzi ngabaqatshi kulelo lizwe. Iziphathamandla ze-United Nations zithi zikhathazekile ngendlela uhulumende weLebanon aphethe ngayo amabhantinti abotshwe ngesikhathi etshengisela kwelinye ijele. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Uhulumende waleli lizwe uya phambili ngokususa amabutho akhe kwele Afghanistan kulandela isinqumo sikamongameli Joe Biden esokuthi ufuna amabutho la abe sephume aphela kulelo lizwe kusiyafika mhlaka 11 ngompandula. Lolu lusuku lapho iMelika yahlaselwa khona izidlova ze-Al-Qaeda ngokutshayelela indizamtshina ezazithwele abantu ezakhiweni zedolobho le-New York ngo-2001 kwafa abantu phose inkulungwane ezintathu. IMelika yaphanga yagadla yayahlasela kwele Afghanistan lapho okwakucatshe khona umkhokheli we-Al-Qaeda u-Osama bin Laden yena oze watholakala kwele Pakistan ngamasotsha eMelika amsusela amanqe ngo-2011. Amabutho eMelika ebencedisana lohulumende we-Afghanistan ukulwisana labahlamuki be-Taliban. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondoba Nzima Gonya.
Esikubonayo ngokukhitshwa kwamabutho aweAmerica eAfghanistan limqotho ekuthini ukhombisa isiphetho hatshi esempi kodwa isiphetho sokuthi iAmerica ibe khona eAfghanistan ngokusemthethweni. Kusitshengisela sobala ukuthi i-foreign policy ye-America isitshintshile. Ukhumbule ukuthi phela yiwo ama-Americans ahamba agolomba impi khona kwe-Afghanistan. Ukuthi into ababeyilanda babeyilandani. Njalo lokuthi khona ngokwakho okukhona okuyikho kwaba yisisusa sokuthi i-America ize ingene e-Afghanistan kuyini. Mina lawe ngeke sibekwazi ngoba uyakwazi ukuthi sizatshelwa kuthiwa indaba kaBin Laden ukuthi i-Al-Qaeda ibi-headquartered e-Afghanistan. Kodwa-ke siyakwazi ukuthi isikhathi sonke ofele balaba bavame ukucasha ngemva kwezinye izizathu bona besazi ukuthi kulesizathu sabo bayisona esiyisona esimqoka abasigolombela impi ye-Afghanistan.
Ubona i-Afghanistan isala ililizwe elinjani alubana esephumile wonke amabutho aseMelika?
Okuseqinisweni uvuka nkomo ukuthi impilo yama-Afghans ayiphinde ifane njalo kwelizayo njengalokhu ebeyikho khona ngesikhathi kuseselama-Americans. Uma kuyukuthi ama-Americans bewuyiwona abengumgoqo ekuthini i-Afghanistan kube lokuthula okunaphakade, yisikhathi sokuthi-ke i-Afghanistan kube nokuthula okunaphakade. Uma kuyukuthi ama-Americans yiwona akade bevimbela ukuthi kungabi lodlame, bekuyibona akade bedala ukuthi kube lokuthula e-Afghanistan. Ekuphumeni kwama-Americans kusho ukuthi-ke umsindo wokuhloma lodlame kuzakhuphuka kuyezingeni elithile e-Afghanistan. Kodwa uma ama-Afghans wona ngokwabo bengabantu abalengqondo, bengabantu abafisa ukubona ilizwe labo lithuthuka, njalo bengabantu abazimiseleyo ukuthi behlalisane ngokuthula, ngileqinisa lokuthi bazakhulumisana umlotha, bazayithola indlela yokuthi bekhulumisane mfoka nkomo i-Afghanistan ibe lokuthula. Kodwa ngokwazi kwami lawe kusobala ukuthi bakhona akade bebona i-America ingumgoqo ekuthini benze abakufisayo, ikakhulu amabandla wona lafu uhluthuna ade kufuna uhluthuna umbuso. Nxa kuyukuthi ngamahazara kumbe ngamabhalochi abayibona ade bebona sengathi ama-Tajik abavimbele ukuthini bethole umbuso, kumbe ama-Turkmenians abavimbele ukuthi bethole umbuso, okukhona ikuthi bona ababona i-America ibingumgoqo ekuthini besondele embusweni. Ukuphuma kwe-America kudala ukuthi belolongeke emicabangweni yabo lezifisweni zabo ezokuthi besondele embusweni. Ukuthi lo mbuso bazazama ukuthi bewusondelele ngokuthula, kumbe bazazama ukuthi bewusondelele ngokulwa, akwazi mina lawe nkomo ukuthi esikufisayo ukuthi kube lokuthula, kube lokukhulumisana nomlotha, ama-Afghans ephile impilo yabo singayingeneli thina abezinye izizwe.
Umnumzana Mqondoba Nzima Gonya uhlaziya ezombusazwe. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. IZimbabwe izamanyana lamanye amazwe ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day namuhla. Ezinye intatheli izindaba zikhala ngokuthi ziyahlukuluzwa nguhulumende kamongameli Mnangagwa. IZCTU ithi umbiko kahulumende othi uzakwezela izisebenzi zakhe iholo nge-45% ngenyanga ezayo uyize ngoba leso kayisiso isilinganiso esifunwa izisebenzi ukuze ziphile kuhle. Kubhubhe ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.